Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhe bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya balokhu bengakancedwa.
Sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi du.
Abanini bhizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali eningi ngenxa yokuchithwa kwawo mahlayana mihla ngemihla.
Amabhizinisi amaningi-ke ungafumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza ugesi lakho, abantu babuye bazohlala emsebenzini bahone bengasebenzi.
Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya.
Akuphumeki imoto ezilama number plates eSouth Africa ama-GP lalezi ezile number plates eBotswana zivimba indawo zonke, ezinye zipake ezikhangelele kuleft ezinye kuright emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abakalutholi usizo, njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasebenzi. Unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazane laba ababikwa besedlula amakhulu lamakhulu njalo besemadolobheni amaningi akwele South Africa uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuxoxisana labantu abangasisiza sesaze sadela ngoba so far ayikho lapha indawo esingazange sizibeke kuyo. Okokuqala sahamba kuyo i-embassy nje ukuthi sengisebenzisa eyinye ifoni umakhalekhukhwini omunye ngoba owakuqala wasuka wagcwala ngabantu ababefuna bona amabhasi lawo okuya ekhaya. So sengileyinye ifoni. So okokuqala sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu, akuzange kube ngisho lo muntu owaphinda waphenduka futhi kithi. I-embassy sakhulumisana layo enyakeni ophelile, baba ngabantu ababevumile ukuthi bazosisinda kodwa abazange babuye, abazange baphinde nje bavele, asibazi lokubazi. Kwathula nje kwathula kwangani sokuvela okunye okuyizinto nje emagudugudini okungathi sokungathi kufuna ukuyingenela le ndaba kodwa iphelele emoyeni. Ngayibeka mina emaradiyeni kuradio eSouth Africa kumastation ayiwayo abalulekileyo amabili okugoqela i-SAFM le-702. Ngaze ngaba lethuba lokuthi ngagcina ngikhuluma lo Aaron Motsoaledi yena ngokwakhe, ngiyibeka ethi yena kupossible ukuthi sisizwe kodwa kuyakwenzeka lokhu uma sihlangene ekuhlanganiswane nani ne-United Nations. Kwaphela nje kwaphela kunjalo, akuzange kube lento futhi yaphinda yavi.
Wini elikhangelele ukukwenza ama-permits lawa awaphiwa izizalwane zeZimbabwe ngama ukusebenza?
Besifuna ukubeka umbuzo lathi before bengaka concluding ngendaba yama-permit ngoba sibona ingathi kwaba lokuphathwa nje kabuchapha ngoba i-permit zabo kokuqala bezingavezi ukuthi khona ngezani, samane nje sayiphiwa. Okwesibini, zonke izinto ezibhaliweyo laphana, izilekelelo ezifakwe laphana kuma-permit ezokuthi this permit is non-renewable no extendable, sifuna ukwazi ukuthi why bona babeqhubeka lokho bezi-extenda bengazange basitshele ukuthi isizathu sokuwa-extenda yini. Okwesithathu, sifuna njalo ukuthi sazi ukuthi bona amapermit la injongo yawo vele yayingeyani, babejongeni ngokusinika lapho amapermit. ende futhi asilandaba lokuthi bazosibopha noma bazothini kodwa sifuna basivezele kabanzi ukuthi ipermit yabo wayisebegijimisana lezinto ezimbili kuphele zokuthi bafuna ukuthi siiphele kodwa bengasitshela ukuthi babe sinikelani thina sin asilandaba la mapermit abo njalo silazi into eziningi esifuna ukuyazenza ekhaya esizifundileyo la khulu sicela lisicelelele umuntu okuthiwa ngusibanda onga omela abantu be diaspora lapha eSouth Africa sifuna ukuba le meeting laye omama thina balapha eJozini sibaningi kabe futhi ngabe liyazi izinhlungu esilokho esilazo soka sibulawelwa ngaphakathi please siyacela like lisidingele oyedwa ozathi asiqonde mina ngqo athi ngifuna umuntu lokuthiwa ngufatima umama unoma sifuna ukukhuluma laye ngendaba yani ngendaba yama permit nendaba yokuthi umama permit ezophela bajonge ukwenzani ngoba iningi alisasebenzi ende insuku zonke ngilokho ngithola ama calls abantu besithi kanti awufaka ngamabhasi they are still relying on me ukuthi kona yime ngizaphuma lempendulo kodwa anginayo impendulo ngoba nami sengizingathi ngiyahlanya
lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela abeZimbabwe abahlala eSouth Africa abadinga usizo lokuthi babuyele ekhaya ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Kusenjalo ummeli wesigodlo seZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadziripi utshele iStudio 7 ukuthi sebeqoqa uluhlu lwamabizo abantu beZimbabwe okufanele babuyele ekhaya incwadi zabo zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni zingama ukusebenza ngonhlangula kuwonalo umnyaka ukwenzela ukuthi babe lolwazi lokuthi bangaki njalo bangaphathiswa ngani. Abanini buzimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali enengi ngenxa yokucutshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi olilunga njalo ele CCC uMnumzana Abednego Bebe.
Ngenyaka nxasikhangeleza amabhizinisi ngibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibuye sile deficiency eyokuthi-ke basilamagetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esibabaningi amabhizinisi amaningi-ke uzasifumana ukuthi kona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza ugetsi lakho abantu babuye bazohlala emsebenzini bahole bengasebenzi so nxa abantu behola bengasebenzi kutho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade nayo isithethwe yonke isihambile so kangiboni ke lo nyaka kusuba nganeno kwakuqala lokho okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinisi ukuthi nxa kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinisi siyibone isinyela nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngoba befuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo ngibonani lo nyaka ibhizinisi kangiyiboni iphakama yezizathu ezolezenye zibekhaya ezilandelayo okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yeZimbabwe izakutshengisa ukuthi-ke akuna opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi lilungisise ezomnotho zibe nganeno kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bayekulungisise abehluleke ukulungisa nge-42 years so kutho ukuthi umntaka walo nyaka hhayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonokho kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonokho okuncane sizakhontinua-ke sibanika khonokho okuncane kodwa akula qiniso njalo kwakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumba amabhizinisi angaphumelela.
Ulahlekelwa inzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagezi?
Nginethi qiniseko sokuthi nxa singa-avareja ntunkamili ukuthi amagetsi ahamba wesikhathi esinganani njalo ahamba ngesikhathi bani kungasinika-ke ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi ngabini njani okwakuqala-ke ntunkamili ukuthi-ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini ngesikhathi sokuthi abantu baya besebenza aphenduke ebusuku abantu sebelele so kuthi ngezindlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiwo kuphela esingathi kona ba kompansota i production yabo bese besenza ukuthi ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezama ukuthi baqhamukela amagetsi bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi industry esebenzisa amagetsi ngibone ngani ke seduze ukuthi bavale ngoba selithona abantu behlezi kube sekuthi labo abanemali ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama solar fields ukuthi bakwanise ukuthi basebenze so ngalezo zizathu engizibe engizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi kona 65% of production has been lost ngenxa yento zolezenza lokushiya.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe usomabhizimusi olilunga njalo lebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa udaba lokucitshawa kwamagetsi. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angumakhelwane abalisa iBotswana leSouth Africa sebelubhekisa emuva kulandela udlala ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana leCOVID-19 ezabavimba kuminyaka emibili edluleyo. Intathele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-145,706 kusukela mhlaka 20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi isihambi lezi bezisebenzisa umngcele weRamokhobane belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematselotshe lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi kuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele weBeit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsandlovu kade esemngceleni weplumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Sithesis cross sesidindelwe thina so kumele siphume. Sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuyithwa ino man's land akuphumeki. Imoto ezilama number plates eSouth Africa ama-GP lalezi ezile number plates eBotswana zivimba indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele kuleft ezinye kuright emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume. Abanye abalezibindi bebehamba bekade egangeni le beze bekhona le.
Bizimusi yemoto ezithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye ole bhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHaburoni leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Phume ebhoda eRamakhwebane ePlumtree namhlanje ngithe mphuma ekuseni ilayini yemoto ekade zingena bezihamba kunomans land eBridging abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi. Singakabali laba abhode eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni. Kathi esingikhuluma ngo Nicky lapha eTown ogadela khona amabhasi. Sengwabale abangu 8 wonke aphumayo, aphuma egcwele. Ele standing shayise eminyango.
Ukuphithizela emngceleni weplumtree leBeit Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha. Ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kweZimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afanele eBotswana kanye leSouth Africa. Ocubungula ngezombusazo umnzana efidlela Ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi.
Khona lokhu nje ukuthi ubone abantu abanengangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa lakwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe lakithi lidilikile, alila misebenzi, alila mpilo nxa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo. Lanxa behlupheka khona le besethuselwa betshaywa nge-xenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngoku ngoba kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ongasoze kube lempilo elila kancane.
Elezimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka, kodwa uncube uthi kabone abantu bependuka ekhaya ngobunengi ukuyavota njengalokho okwenzakala ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha.
Babuya nzima baphenduke nzima, ngakho ke akusoze kube lula ukuthi bavote, bekufanele ukuthi baphiwe ithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale.
Abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobunengi. Ngumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula uluhlu lwenhlelo zikahulumende wakhe eziphumeleleyo ngomnyaka odluleyo. Leli phephandaba lithi Mnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ufuna ukuthi uhulumende ahalaliswe ngokwethula intuthuko ngomnyaka odluleyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amane abotshiwe emngceleni we-Beitbridge bencedisana losomabhizimusi othiwa nguBernard Mnangagwa ukuthi basuse ilitshe le-lithium ore phandle kwelizwe okungekho emthethweni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Injani Studio 7, hello Studio 7, thanda ukulibingelela badala lonke elisinika indaba ezilohlonze, indaba esisakhayo, indaba eyayo ezisitshelayo ukuthi kwenzakalani elizweni. Hayi, ngiyabonga la mithi umnyaka wokuqala sikhangelane lama-election a-2023. Hayi, bafowethu abentanga yami, asambeni siyevota bafowethu, asisukumeleni phezulu sitshitsheni izinto elizwe ngelethu, asisukumeleni phezulu, asisukumeleni phezulu bantu abatsha. Yini engilikhuthaza kakhulu ukuthi asambeni siyevota bantu bakithi, asambeni siyevota nje singabona ngesweli-1 sivotele nje i-CCC sonke, then okunye sathi sesiyibona imithwakazi ngakithi ngabafowethu ngabekhaya, sathi-ke sesikhiphile i-ZANU PF yiyo esincindezelayo esenza siphile kwamanye amazwe, khuluma nginje kwe-South Africa. Asiyikhipheni badala, then sesilungisa izinto i-ZANU isingekho ukuncindezela abakulayo. Ngiyabona.
Hello, hello, hello Studio 7. Njani, ngiyabingelela lonke basakazi bakaStudio 7 nabalaleli bonke, igama lenkosi elinakeni omusha.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi omhle esiphathele wona, sithi umnyaka omutsha sindawonye, ongasakube ngumnyaka ozaba ngcono kulayo yonke le minyaka. Sesikhiphe izandla, abantu bonke bebambane bemunye, bekwazi ukuthi bayabambisana noma bengaboni ngasolinye, bazaphela bekubone lokho as long as sebekhiphe izandla. Izandla ihluleke ukuthi khandela abantu amathuba omsebenzi, yehluleke ukukhandela ingane zethu isikolo, education ibingcono ngesikhathi sisakhula kasabomgabe. Isikolo manje asisafundiseki abantwana bethu, siyadula ngendlela eyisimanga, and lamatishala awekho, aholi atoyitoya. So ngathi iZANU PF le khona yabomnangagwa ibulele wesilizwe, ngoba education sector isekho, health sector isekho, imisebenzi ayisekho, abantu badlala ukuhlupheka, lalokho abantu bathe bakhola kuyadula ukudla kuphileke elizweni likamnangagwa. So ukuthi noma umnyaka ozayo engafuna ukuthi abambe ngenkani umbuso ukuthi abantu beZimbabwe ufuna ukwenzelani, mina angazi impela. So abantu beZimbabwe abavuke emaqandeni boke bebona ukuhlupheka lo sizi abalukhandelwe ngumnangagwa. Namanje ubhizi ukinathela ama-opposition wafake emajele ukuthi ufuna ukubabopha kuze kube nini ujob sikhala, uzoze edele masebenze bashonela phakathi.
Livuka njani, livuka njani kustudio 7 abasakazi kanye nabalaleli bonke emagumbini amani omhlaba. Sibonge uNkulunkulu sigcinile sangena kunyaka ka-2023. Ya, sisithi 2023 umnyaka kajaha kangena, ujaha kangena, ayikho into ezohlula. Ngathi abantu bengabambisisa laba abasasekhaya njengamanje, abantu abazibona ukuthi barejistile ukuvota, silungiselele 2023, sikede ngezana uMnangagwa 20 lunyaka wakhe wokuhamba. Every time ma ilanga litshona, ma kuphuma ilanga litshona, ilanga litsho ukuphela kwensuku zikaMnangagwa esengupresident, insuku zakhe zibaliwe njengezikaNebuchadnezzar. Siyabonga 2023 kangena ujaha.
Salbonani kusti Studio 7 nabalaleli vuka mthokazi vuka abantwithi ngibingelele abazali bami okhulumayo Godfrey Moyo ngibingelele ubaba nomama lapho abakhona lokoko unina kababa ugogo wami ngithi nabantu abami inkosikazi ngithi philani ngenkosi ku-2023 hayi sinqobile unyaka usificile unyaka ngoba vele besiwulindile siyabonga konke lokho nasemasimini noma singatholanga lutho singalimanga asithembeni inkosi yiyo ezosihambela phambili ngokuswela ezokulima inkomo nje zingamathole zonke siyabonga
Studio 7 litshona njani Ngichona njani hayi ngibingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu langulithanda ngifisela impilo enhle kodwa uThixo ngayisibala nesikhathi zonke okukhuluma ngosibana wale Botswana lapha ngilesimanga ngohulumende weZimbabwe ngilesimanga kakhulu ngoba lokho akukulunga benze ingane into zemazwena seNtshonalanga abazithandi mangithi ngikhanyele ngibhekile elizweni lakhe yena mnangagwa akula mali usebenzisa imali yamanye amazwe okuyikuthi konke lokhu ma kungatshintsha kuthi abafuni imali abisetshenziswe elizweni laseZimbabwe kuyakuyanga njengoba okundlela okukhangeleke nganxa umnango wami ngokubona kwami ngibona ngani umuntu lona lobehlezi lobelele akacabanga ukuthi ilizwe lakhe liyahlupheka kalila mali kalilani yilo nje and ayikho into engayicabanga vele ukukhatshana bona nokukhatshana ulele nje khathi uyangimangalisa lo muntu ngendlela abenza ngayo bona benze nganabancenye kodwa hayi kuyabayama yikho bona ukuthi inkani vele ayisizi lutho kuyabayama sibili kakhulu ngoba into esezimabhekana kayilunganga lana imbi lelani lizwe lithwele nzima abantu bathwele nzima lelani lizwe ngendlela ebuhlungu khathesi amanye amazwe aba nikwe yimandla nyanyana zenze zibuya zinikile izithi zinezaba bona bathatha bafake ezikhona abakhangeleli ukuthi lize lihluphekile liyasho ukuthi into eziningi ubabo bayatshontsha bafake ezikhwameni imali yona bayanikwa ngamanye amazwe beniwona ama-US dollar la bayatshontshe babuye bayabisele kube bona ama-ministers babo bona labasekeli bakho umnangaba asazi ukuthi lizwe lakithi lizabuswa ngumuntu onjani shuwa laba ngaunkulunkulu uyakwenza kuphuma nje ngokathi unkulunkulu angena njani enhliziyweni bachiwa umbuso lana banika abanye abazakwazi ukukhangelela abantu bezimbabwe eyi la bantu bazwisa ubuhlungu kakhulu omnangagwa lapha hayi nalo muntu vele ngacabangi ngetshontsho hayi ungambona ekhuluma umuntu indoda ihlakaniphile hayi kula kuhlakanipha lapha kuhlakanipha kakukho ngitshontsho yabona ukuthi lize sibili indlela abayenza ngayo beqotsha amakhwelize yikho konke ukuthi yaba sekuhlupha senihluphekwe ngize ngikhumbule ngo-1985 umgabe ekhuluma laye kodwa wayekhuluma iqinisekana ngesikhathi sangikhona vezal kwenye indawo kwelefelaphusa esithi ilizwe lezimbabwe balithengisela amakhiwa so nxa sebelithatha ezandleni zamakhiwa kumele balithenge labo libibe sezandleni zabo kodwa behluleke ukwenza ngendlela eqinisa kwa belikhuphile babe sezindlela engayisiyo sebebulala bona kuphela ubuntu ubuthuthaba
baba ngabi futhi lawo ke ngamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Kwezemelika, ukhetho lokudinga usomlomo wedalele the house luqhubekele phambili izolo okwesithupha lokhe busehlula. Lokhu kuthiye inkokheli ivumelana ukuthi kuqhubekele lamuhla emini ukuvota. UKevin McCarthy nguye ofuna ukuthatha lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. Siqoqe lolandela ezembusazwe welemelika umnumzana Busanintini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami ngibona ngani izinto ezizakala ngendlela ezizakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yatshiwa ngu-Donald Trump imimazonzo iminyawo olulodwa ngabakatholi ileader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi isikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibe wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elo daka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubuklibi buka-Trump lama-white nationalists. So ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza amanye ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Yinkho sibona nje kungani amanamba kawahlangani kodwa mshuwa kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina kuyatholile amanamba abafunayo kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi wenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujwayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader engaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sebefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami labo balutshwane ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe ama-votes angu-218. Ngombono wami mbona asala sure mbona ngani usetholile afika 200 kumbe 201 kulabantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba abangafuni ukumvotela ngombono wami mbona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty le iqhubeke ilo muntu owayethandana lo-Trump.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abangalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasasebenzi. abanini bhizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba balahlekelwa imali eningi ngenxa yokucitshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.